So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Sanana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 7 kuzivandlela 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluzakwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,121 belomkhuhlane lo. Inani lasebethethwe yilolu bhubhane likhwelela yaku 5,108. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje behle baya ku 24,070 ngemva kokusila kwabantu abangu 1,287. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5,887. Abahlatshwe esibili bangu 7,990. Kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,198. Inhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu ithi icabangela ukuthi uhulumende nguye othiye ibhomba elidilize ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Ilitshe leli libhonjwe ngolwesibili ebusuku labhidlika laba yizihlephu. Iziphathamandla zalinhlanganiso zivule icala emapholiseni emaphisa izolo. Inhlanganiso le isike yafaka amanye amatshe endaweni efanayo kodwa atshontshwa. Umholi wayo umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukutshontshwa lokubhonjwa kwamatshela akuhambelani ngitsho lombiko kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kumele bakhulume ngodaba lwegugurawundi bekhululekile.
Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kawusozumi njalo ababulala amatshe labatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala. Njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othi uzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma into ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo, izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 ngoba ungakhangela amapikitsha uzabona enye yezinduna yayiphethe le-trowel. So kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kuma-victims kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje. Okuyinto engasoze yavumakala. Okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma, sizaqhubeka senza izikhumbuzo, sizaqhubeka sifaka amatshe. Mpaka bekujayele ukuthi hhayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimala ukuthi ufisa kulungiswe njani. Yisilonda phela asiyo isilonda saziwa ngumnikazi. So useceleni special ongiyonayo onguhulumende ophethwe ngena lobaba u-Emmerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani. Njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba ngibona ngazathi eyinye into emotivete lokhu yinkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphepha bheki yakhe abaphikisana lo mbuso. So yikho kuhanje kwadilizwa, kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insider, kumbeni ngasese utheka uhanje uyedilizwa. Kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye, alubona usekhuzile, ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezitshiyeneyo zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi. Okunye kwangikhona yiyona le nto ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo, amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayizibonela?
Kabahambanga ukuyakhangela khona ngale nje basinike i-RRB. Angazi ukuthi ozaba investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani, kodwa hayi njengoba sesivulile icala, okuvula icala kuthi ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza, ngoba umqhathi wabo ngesikhole ukuthi nguye okwenzile. So siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala, ngoba kasiqalisi ukuyamangala. Elika-2019 sahamba salimangala, sabuza ukuthi sicabangela bani, basitshela ayisebefinile baswila. So siyakwazi lakathe sothi sibacelile bazasitshela into efanayo, kungaba yisimanga ukuthi bevuke belempendulo ehlukeneyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhejo likaZulu, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa isehlakalo lesi sisolwe ngitsho langamalunga ezanu-PF. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe edalele ephalamende lakumakhansili, kulandela ukuhlelwa kwelanga lalolu khetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe inkantolo yokubhalisa labo abafuna ukuncintisa izahlala mhla ka-26 kulinyanga, ukhetho besolusenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sizimisele kakhulu ukuphatheka ku-by-elections lezo esizimemezelwe ngu-president Mnangagwa ukuthi i-nomination court izaba mhla ka-26 January 2022, i-really by-election mhla ka-26 March ngomnyaka onalo. Kodwa sifuna ukuchasisa ukuthi isikhathi sesadlula, sesingathi ama-elections lo mfutho lo have been taken by other events, ngenxa yokuthi i-constitution ayilandelwanga. I-constitution ithi kungaba le ndawo lapho kufanele ukuthi kwenziwe ama-by-election kuthatha 90 days sokusiba lama-by-election. Khathesi uzabona ukuthi izanu esenza izinto ezingayisizo, besenza imihlangano bethwala abantu besuka lapho eMzarabane e-Mount Darwin besiyabarejista eHarare, ngapha koBulawayo besuka labantu eMguza besiyabarejista koBulawayo, eMaswingo yikhonokhu bathatha abantu bakoGudu bahambe labo bayaberejista ethawuni eMaswingo. Yikho siyakwazi ukuqile edebekwenza edebeluka besenza amaqinga besenzela ukuthi i-by-election le bangawina izanyambisa abantu ukuthi ngo-2023 asoze siwine. Iqiniso yikuthi sizababhuqa, siyakwazi edebekwenza njalo sizimisele. AmaNdebele bathi zinhle zithobelene, zingathi gwaqa enye izabongolela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kungamanga ukuthi ukhetho belungenziwa nje ngoba ibandla lakhe beliqoqa ukuqilibezela.
Amaphathi amanye abelokhu ekhala ngokuthi kwenziwa ama-by-elections kota besazi ukuthi into yadibambe khonoko yi-COVID, i-COVID ibihlabile. Ikhulumende ibizama ukuvikela imphefumulo yabantu ngokuthi kudluliselwe phambili njengalokhu i-COVID ibilokhu ihlala ivuka ibe khona, ivuke ibe khona. Yinto esiphuzile sibili ngokwesisekelo sombuso kuyacaca ukuthi sekuphuzile kodwa-ke akwenziwanga ngabomo, kwenziwe ngomumo wezinto, umumo welizwe, umumo womhlaba obangelwe yindaba ze-COVID lezi ezizo ziphambanise inhlelo zonke ekade lokhu ezibisele emuva umsebenzi onjengawanalo. Kodwa ngokunjalo-ke sokudinga ukuthi abantu baqalise ukuthi balungiselele kulolu khetho olubuya yama-by-elections. Ama-by-elections lazenzwa endaweni zonke lezi ezikhona ezakulezikhenxe khona ezadalwayo ukulahlekelwa amalungu amadala ephalamende lama-councillors amanye. Ngokunjalo-ke amalungiselelo asekumele aqale ngekathesi ubonakale ukuthi kuyalungiselelwa njengoba umongameli sechilo nje ukuthi umsebenzi wonalowo ukuthi wenziwe nge-first quarter omnyaka wonalowo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF sixoxe njalo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Thina njengebandla sizacubungula ukuthi kuziphi indawo kumbe ama-provinces lapho kulama-structures ukuthi sibekwazi ukuthi silabantu njalo silama-structures alohlonzi ukuthi sikhone ukuncintisa kulelo khetho. Kodwa siza kwenza lokho sekwazi ukuthi imncintiswano yama-elections kwele Zimbabwe singakithi ilokho abakuthi pheceleze regular census where people endorse an illegitimacy. So siza kwenza ngoba abantu bebandla bathi kumele sincintise siziveze ebantwini bezwe esibaphathele khona silindele ukhetho luka-2023.
Amanye amabandla aphikisayo athi kukhona afuna kuguqulwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olusuthisa abanengi eZimbabwe. Kukhona yini elifisa lani kuguqulwe?
Ama laws apaswa after the new constitution akekho aligned to the constitution. Okwakuqala. Okwesibili, amabutho engabi involved kundaba zokhetho. Njalo indaba ze media laba ba-broadcaster ekhaya abaniki amabandla wonke ilungelo elifanayo ukuthi bekhone ukuziveza kuZulu. Into ezinjalo ze-security sector reforms, media reforms, and enkulu yakhona i-diaspora vote. Konke lokho sifisa kuguqulwe ukwenzela ukuthi izifiso zikaZulu zivezeke kukhetho.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aqhube inhlelo zokufundisa abantu ngokuvota lokubakhuthaza ukuthi baphatheke kuma-by-elections la ngobuningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Nxa sikhangele ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni north sikhangelele ukuthi kube lama-elections e-Cholocho le-Binga ngemva kokuthiwa ngumeli we-Cholocho south lokuxotshwa ephathini kukameli we-Binga north. Kodwa nxa sikhangele kuma-elections ama-by-elections adlulayo eminyakeni adlulayo siyasifumana ukuthi abantu kabaphatheki kangako ikakhuluna ama-by-elections ezimele nje kungelakho ikhetho lukamongameli abantu abazake baphatheke kangako kungenxa yokuthi ulwazi ingathi information iyabe ingekho ebantwini abaningi ukuthi kule election mhlawumbe vele lokuthi election yangkhona iyabiza abanceda ngani babengaboni kakhulu. Kodwa kuyadingakala kabanzi ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bayevota kungenxa futhi yokuthi abantu ulukuluku lwama-elections bayabe bengaselalo abantu bagcine bebona kungani akuncedi ngalutho khona ukuvota kwankhona. Asikhangelelanga sibili ukuthi abantu abaningi nxa kungazange kwaba le mfundiso edephisiweyo ukuthi bangahamba bayevota kusadingakala ukuthi kususela umongameli esekhulume ngelanga lokhetho siyafika kilo ukhetho kube ukuphithizelwa uziqinti lapho kuza kuvota khona kwenzela ukuthi abantu bayephatheka.
Singabona abantu bethengwa ngokudla yini kumbe kusiba lodlakela ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Angeke sakubalekela lokho into esikhangeleleyo ukuthi nxa sikhangela ibandla elibusayo lezanu PF livelela kutsho phambilini ukuthi lizasebenzisa ama by elections njengendlela yokubona ukuthi limi ngapi nxa sikhangela ekuthandweni ngabantu nxa sikhangela ukuthi lingenzani ngo 2023. So lizasebenzisa lokho njengendlela okuweya ukuthi limi ngapi usupport base yalo. So kungenzeka sibili ukuthi kube lokuphiwa kokudla kusetshenziswa inketha bechabi yokuthi lo ukuliphi ibandla lowana ukuliphi ibandla, ngoba kuwo wonke ama-by-elections athe enzakala besikubona khona lokho.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi izakhamizi zeChilonga eChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,000 sezilakho ukududulwa emizini yazo kulandela isinqumo seHigh Court izolo esokuthi uhulumende ulelungelo lokuzisusa lapho ezihlezi khona. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission idale inkulumo izolo ngokwengeza inani labantu ethi izabakhipha kuvoters roll ngoba sebabhubha. IZEC yengezelela inani lisuka ku-22,000 laya ku-35,085. I-Chronicle ithi uhulumende useswele izikolo ezibhadalisa abafundi abaphakathi kokuloba imihloliso ye-O-level le-A-level. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalivungelela, ngiyalivungelela linjani basazi bo Studio 7 lonke nabalaleli be Studio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi ngiphendule lubaba lo ezani PF lo ozibiza ngokuthi uchuma, ngazi ukuthi yini emandebeleni lo. Umuntu omdala kodwa akanangqondo ngoba into ayikhulumayo ayinasizotho. Umuntu nje uphonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo ubelieve gawule lo kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakwenye indawo la baphonga ukufucula emandebeleni bafundiswa nje isindebele. Abantu bayahlupheka bona balokhu bebhizi bethi yini into eyenziwa ngumnangakho. Impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo. Nanku umgwaqo wasenkaya ubolile ubolile ubolile. USithembiso Nyoni yiminista khonani uyabelokhu laye ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiwe. Hayi bantu beza PF sikhathele yini, sikhathele sikhathele impela. Oyabe mvuna endinga ukuthulana idlozi kwenkayi kwesikhubukhubu khona le. Sikhathele yini abantu bezana, ake nisixolele. Abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu linalokhu elifidwa ngumnankagwa khona le. Please sikhathele.
Hayi Studio 7 linjani? Yes, siyabonga kakhulu ngokusilethela inhlelo ngelizwe lethu leZimbabwe. Okhuluma ngohlanhla ke Eastern Cape eSouth Africa. Hey, indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu, izwisibuhlungu kakhulu indlela abantu ababotshwa befakwe ngakhona ngathi ngamakhabishi. Irigardless yomkhuhlane lo khona o-COVID-19 babapaka nje kungathi kungabe le social distance because they don't care. And the reason why bebabophaka nje abanandaba nabo bayabazonda. And ama foreigners eSouth Africa ngabantu beZimbabwe, ama foreigners ngokukhuluma ngeforeigner useSouth Africa khuluma ngeZimbabwe. Into eyenzakalayo government yeZimbabwe leSouth Africa ama leaders they don't care ngama civilians eZimbabwe asokola kangaka for years they don't care. Njengamanje bekulelo kungale ama roadblock la aqhamuka eborder eBridge ngoba bakwazi ukuthi lapho kuqhamuka khona abantu eZimbabwe kakhulu. Lawo ma roadblock they are meant actually for Zimbabweans, not for abanye abanye nationalities. And the reason why kunjalo abantu beZimbabwe they are a threat is in South Africa. And into ufanele ukuthi amaleaders eSouth Africa ngazi bozo ukuthi kahle kahle lawo abantu njengoba bengena kangaka kulelizwe ingibangela yini ngoba elizwe lana lathola uzibuse kudala long time back ngabo 1980s. Abazihluphi ngokubuza ukuthi becheck lab, abazihluphi ngokuthi bekhulumisane as leaders lama leaders eZimbabwe ukuthi how do we solve problem eZimbabwe. Abantu beZimbabwe bayadubeka. Please, ama pressure groups and political parties take this into consideration. Libone ukuthi maybe you can help and free Zimbabweans abasokolayo. Please.
Lami ngithi ukubingelela kusitudio 7 ngisithi every 2022 yedinye igama ngingu-ordaini wawomlilo isibongo ngiqhamuka esikhonjeni abantu kusefulabhuz khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla omnyama amalala ndawonye umalobola luphakathi sithi nathi eyisinenkinga ngaleliyani lizwe basazi ukuthi lokwakhala nyonini ngoba namanje akulandulungayo amabhoda avaliwe kushaywa abantu izinto ziyanyoka kahle kahle akubonakali ukuthi kunomongameli asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe ngoba lelani lizwe linento yonke idingakalayo gold khona diamond is there but angazi ukuthi ushoda ngaphi why kungenzakali ukuthi abantu bajabule.
Linjani kustudio 7 siyabingelela sekungumnyaka wonke ngibisa la ngokuthi umnothi abakuteza yami imeseji lami ibalwe izwe nguzulu. Ngiyabingelela kuntungameli Nkomo labanye abasakazi kustudio 7 lakubalaleli kuzo zonke izindawo. Kule nto ekhona abantu bakithi okumele siyifunde yikuthi amashona awasithandi awazange asithanda and asoke asithanda. Kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi. Njalo akula muntu wesindebeleni umbe emathebeleni nomba itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi kuthiwa litonga. Akula Nambia elizonda ukuthi kuthiwe linambia. Akula Khalanga elizonda ukuthi libizwa ukuthi wena Khalanga. Akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikholo seJwane. Only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi kungathiwa abantu besishoneni barongo abasithandi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala abantu abathathu ekade betshengisela izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Voice of America ithi uZulu weSenegal wale ukwamukela umthetho omutsha obujonge ukwengeza isigwebo sabantu ababe bebanjwe ngecala lobutabane sisuka kuminyaka emihlanu sisiya kwelitshumi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo uxwayise uZulu welizwe lakhe ukuthi evikele umbuso okhululekileyo idemokrasi eqinile njalo engaze wavumela udlakela kwezombusaswe. UBiden utsho lokhu kumazwi yakhe okunaza umnyaka iPhalamende yeMelika ihlaselwe ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaBiden embusweni. Lanxa engaqambanga uTrump ngegama, uBiden umsolile phezu kwalolu hlakela esithi uzama ukuguqula iMelika ibe lombuso wentando kayiphikiswa njengamazwe afana leRussia leChina. yena uTrump wethu leo wakhe umbiko esola uBiden esithi ubulala iMelika ngemithetho emibi kanye lokuqilibezela kukhetho. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Iqiniso yokuthi ukhetho lweMelika lwabanjwa ngokuhambisana lemithetho yeMelika. Imithethwandaba iyahambisana lakhona lokho njalo. Kwahamba ngendlela okumele kuhambe ngayo kuma states akhona. Njalo isibanga sokudliwa sokwehlukana phakathi kukaTrump loBiden sasisikhulu kakhulu ukuthi vele lanxa usukhangela noma ngayiphi indlela ayi wehlulwa uTrump. Kodwa ke kakululu ukuthi akwamukele khona lokho njengoba simbona. Kodwa ke into ezamele siyikhumbule ukuthi akubanjwa ukhetho kukhangelwa ukuthi osehlalweni kubani. Ukhetho lubanjwa kukhangelwa imithetho ekhona ngaleso sikhathi, kusetshenziswa imithetho yona leyo ekhona, kwalandelwa leyo mthetho ekhona. Uqinisile uBiden nxa esithi kakuzange kwadlelebezelwa ngemithetho le ekhona, kwayalandelwa njengoba kunjalo ukhetho lwahamba lwaba ngolukhululekileyo ngendlela efaneleyo.
UTrump wethu le owakhe umbiko eqina ngokuthi uBiden waqilibezela kukhetho lanxa lokho kungamanga aluhlaza. Ungathini ngalokho?
UTrump kasoza favuma ukuthi wadliwa okhethweni, akuhambisani laye lokho. Ungakhohlwa ukuthi ungulokho esithi far right emcabangweni wakhe lanxa wayengakuvezi. Kodwa ke kuyabonakala ngalabo bamlandelayo ukuthi bakholelwa kule politiki yokuthi umbusi angangena owabo, kakusafanelanga kube le election, kusafanelanga kube le democracy. Ngokufana labo Hitler labo banibani, i far right injalo kayikholelwa ku democracy, iyayisebenzisa i democracy ukuthi ifake umuntu esihlalweni. Kodwa nxa esengenile esihlalweni kayisafuni ukuthi aphume lo muntu. UTrump ngokunjalo ukholelwa kukhona lokho, kanti ke futhi uyakuthanda ukuthi ahlale ngugodfather isithixwanyana ukuze abuyele ngo-2024 esihlalweni nxa kwehlule, ahlale senguisithixo lesiyana sefar right ukuze kube phakade naphakade. Ngakho kasoza vumela kancane ukuthi wadliwa, uzahlale phikisa, uzahlale lwisa ukuze achiye iligacy kumbe ihistory yokuthi yena wadle lezelwa, basale laba abanye beqhubeka besilwa impi yakhona besiya phambili.
Wona umbuso okhululekileyo eMelika, ikusasa lawo ulibona liminjani nxa sikhangela yonke inyakanyaka le eyenzakalayo kulezi nsuku?
IMelika ilalokhu ilesitshwe esithi sona it is a republic if we can keep it. Okusho ukuthi ngumbuso wentando yabantu nxa ngabe singawugcina njalo. I-democracy umbuso okhululekileyo uyalwelwa. Kuzamela abeMelika bawulwele usuku ngosuku njengalokho kufanele kwenzeke ezindaweni zonke. Ayisikho ukuthi uvote uhambe uyehlala ngkhaya uthi sisembusweni okhululekileyo. Kumele kuliwe kuyo yonke indawo, kungadutshulwana kodwa ulwelwe uvikelwe. Kuzaya ngokuthi abantu beMelika abazinikele ukuthi bawuvikele bangakanani. Okwamanje babonakala baningi, kanti ke futhi iMelika ilalokho esithi strong institutions, ingatsha zikahulumende ezizimeleyo ezigcilileyo, yizwe esathenjiweyo ezinjengebutho, ezinjengamapholisa, ezinjengani ngani, ezikwazi ukuvikela umbuso wona lo. Kodwa ke umbuso uzavikelwa kakhulu ngabantu beMelika. Kuzamele basuke kulokho abakwenza khathesi, ngokuba sekulelesi commitment to iAmerica, kule commitment to kuba umdemocracy lokuba umrepublican. Kulelesi commitment to constitution eMelika, so kule more commitment ukuba umrepublican kumbe umdemocrat. Ngaleyo ndlela ilizwe lombuso okhululekileyo awungeke uphile kahle. Kuzamele bakulwele, bakuvikele lokho okhululekileyo, balwise njalo lokho okubahlukanisayo. Yebo, kanti ingxoxo zokuhlukana phakathi azilankinga, kodwa nxa sezifike kulesi sibanga lapho bangasavumelani khona lutho, sekuyingozi embusweni okhululekileyo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi uhulumende nguye opombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe ngolwesibili. amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.